Endabeni zethu lamhlanje. Omeli Tati East edalele parliament kwele Botswana uthi afaka ucingo olukhulu okulameva emgceleni weBotswana leZimbabwe. Abakhangelane lamankampani abhidlikayo eZimbabwe sebeyenelise ukuvusela lamankampani amabili kuphela iCane's Foods leBlue Ribbon Foods. Amankampani akhangelele ukuthi iZimbabwe Electricity Supply Authority izaphungula umlilo kagetsi okuzakwenza ukuthi athwale nzima. Sizaxoxa labasakhulayo ngokuvota kukhetho oluzayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection, sixoxa ngokuvota kwabatsha kukhetho olukuza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Bazabhalisa kugwalo lokuvota na abatsha. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.